Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu se olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 24 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namhlanje
abantu kabagcize qhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo weCOVID-19 uyabulala.
Kubhubhe abantu ababili ne-coronavirus izolo, okukhubhule inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo laya kumajumi amabili lasishiyangalombili.
Akula mhlangano obekhona e-Harvest House okukhetha abakhokheli. Laba kade bekwenza nje bekungamandlwane nje.
Kukhanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Douglas Monsora loNkosazana Thokozani Khuphe. Izakhamizi zeLuveve koBulawayo sezimangalele ikhansili yaleli dolobho enkantolo zisithi zifuna ukuhlawulwa ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula itshumi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili njalo ngomkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wabantu laba ubehlala koBulawayo, kuthi omunye ubehlala eHarare. Ukutshona kwababili laba kukhubhule inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe laya kumatshumi amabili lasishiyangalombili 28. Idolobho lakoBulawayo yilo elihamba phambili ngabantu asebebhubhile abalitshumi lantathu, lilandelwa ngeleHarare lona eselilahlekelwe ngaba yisishiyagalolunye. Ababanje umkhuhlane lo izolo bangamachumi ayisishiyagalolunye. Abayisikhombisa ngabavele kwele South Africa, kuthi abangu 83 ngabathole umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo kuleli laya kunkulungwane ezimbili ezilekhulu elilamatshumi amabili lane 2124. Asebephephile bangamakhulu amahlanu aletshumi 510. Sixoxe lomfundisi Anglistone Isibanda, yena othi uZulu kumele alandele iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane lo ngokugcweleyo.
Abantu bakithi eZimbabwe abalaleli, and into esuke ihluphe kakhulu ngapha ekhaya ukuthi emakhanda abantu kugcwele ipolitics ngichokojo. Okokuthi lanxa uhulumende sithi yena abantu kabenzi lockdown, kuyasukuma abantu be-MD be-opposition, abe-MDC alliance, labe-civil society bathi yena uhulumende lo usicinde, uyasicindezela, usithathela amalungelo, sifuna ukuthi sibe lamalungelo ethu, sihambeni siyetoyitoya. Abantu kabagcize qhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uyabulala. Abantu sibonile ezimfeni lapha behlangene. Sikhuluma kanje abantu babhizi bona laba abafowethu abanye abathi kutoyitoya mhlaka 31. Sikhuluma kanje sosithandekile bangene emalokitshini silakula amavidiyo esiwabonayo behamba behlanganisa abantu kabagqoki mamaski babe beminyene bekhuluma ngokuthi bona sebejamukile uhulumende lo kumele akhithwe. Umbuzo esuka ngibe lawo ngokuthi bangabambi i-virus le bazambamba yini u-31 July, njalo bazakwanisa yini ukuthi bakwenze khonoku abajonge ukuthi bakwenze bebaphumelele sibili bengabulalisanga abantu. Ngomunye umzekeliso khona okunye sibone abantu abantu abavele goli besuka lezidumbu bebuya lazo besihlanganisela ama grocery sibona abantu omalaitha bequma labantu ekhemthethweni abangathestwanga bezibuya labo bevele goli bazohlangana labantu ezabelweni esiko sesisesaba kamanje ukuthi abantu bezimbabwe abantu bazafa baphele kanti njalo abanye bayenza imali ngakhona kuwe beqoqa abantu besithi abantu kabaprotest so izinto esihlangana lazo zenza kube nzima kakhulu ukuthi sibe lomkhuhlane we-COVID-19
njengezinkonzo liyaxwayisa yini abantu ukuthi belandele isiqondiso ze-lockdown lokho bebuthana yini abantu njalo likhonza njani
ezinkonzweni abanye siyalandela sibili sigcina iziqondiso ze-lockdown sifake izitulo abantu nga-2 meters 2 meters apart ezinkonzweni silebala utshwane usigeza izandla kodwa ke kuphinde phakathi kwethu futhi njengoba nishilo ukuthi abantu bezimbabwe abantu bekhaya lapha abantu abalaleli kube khona still abanye abayenza inkani ungathi abakhuza bathi bona ingane kuzubukhosebe singu-70
Lobe kungumfundisi Angliston Isfanda ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Ibandla leMDCT lithi luyize ukhetho olwenziwe iprovinsi yalo yeHarare iyona ekhethe umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe nguye okhokhela leli bandla hathi unkosazana Thokozani Khuphe. Umakhuphe katholanga ngitsho levoti elilodwa kukhetho lolu oluqhutshelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest House ngolwesithathu. Umnumzana Elias Mutsuri yena uthole amavoti angama-23 kwathi uMonzora wathola afika phose amakhulu amabili 189. Ukhetho olufanayo luza kwenziwa ngama-provinces wonke ebandla lapho azakhetha khona abantu afuna bancintise kusikhundla somkhokheli we-MDCT emhlanganweni we-Congress. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni uthi umbuthano owakhetha uMonzora lo awukho emthethweni ngakho kabayinanzi impumela yawo.
Hayi angicacise nje ngubeke ba akulamhlangano obekhona eHarvest House wokukhetha abakhokheli laba kade bekwenza nje bekungamandlwane nje uyabona abantwana mabedlala amatope ngabantu nje abagcwele ukudlala ngesikhathi esibi kakhulu uzokhumbula ukuthi ngenze i-press conference ngolwesibili ngatsho ukuthi iCongress ayisekho ngenxa ye-COVID sisaye e-court ukuthi i-court isichazele ukuthi kanjani manje akungitsheleke ukuthi sizothi sengikhulumele ukuthi iCongress ayisekho bese sibuya sihlalisa abantu ukuthi bakhethe
njengoba isikhathi esakhulunywa ngumthethwandaba ukubana uMakhuphe ebe esabambe isikhundla sokuba ngumkhokheli sekwedlule sekuhamba njani ebandleni lapha ngubani ongumkhokheli
Hayi akulanto enjalo msakazi umthethwandaba wakhuluma ukuthi iconstitution ithi umama uMakhuphe nguye o-actor into engibona ukuthi sike ukuphice uhlanganisa i-court yakushoyo ukuthi umama akavize i-Congress mangabe angasakwazanga ukuyivisa i-Congress kungelandaba ukuthi izizathu ezenza ungayivisa i-Congress yiziphi ubaba ukomithi uzoyivisa leyo Congress uzokwazike ukuthi i-Congress ibiviziwe mhlaka 31 July kodwa kwehluleke ngezizathu bese ngizibekile into izizathu ze-COVID ngithe ngiqeda ukwenza leyo press ebusuku umongameli welizwe ubaba uMnangagwa wathi yena akasavumeli ukuthi abezopolitiki bahlangane so akukhathalekile ukuthi ubufisa kanjani ukuyenza leyo Congress ayiyenzeki ngenxa ye-COVID kodwa hayi umama uMakhuphe usazambile by the way isikhathi isiphiwe ikhotho ukuthi avize lowo mhlangano esakhe saphela mhlaka 30 June kodwa kuzange kwatshintsha
ukuthi aqhubeke eyilo ibamba lika mongameli.
Manje labo abathi bekulo mhlangano bayenza ukhetho lizabathini?
Angichaze nje msakazi ngithi labo bazohlangana nokuqondiswa kwezigwegwe okomhlangano. U-chairman usebhalile vele incwadi echaza ngayo nalento ukuthi hayi uzothi ukubona ukuthi laba abayibo abazitshethi bawenzile lo mhlangano kuzobonwa ukuthi kuzothiwani ngabo ngoba phela khona lokhu nje ukuthi abiza abantu bababizele e-Harvest House bazosibizela lengalo yomthetho.
Umnumzana Kalipani Phukeni yisikhulumeli sebandla le-MDCT. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Kusenjalo ibandla leli lithi seliqalisile ukusungula ingatsha ezintsha emadolobheni atshiyeneyo eMelika. Sixoxelwa umgcini sihlalo walo eMelika umnumzana Dan Moyo.
Kubalulekile ukuthi thina njengenkokheli ezikhona lapha e-America siphume sisabalale sikhulumisane labantu sihlangane nabo bakwazi ukuthi siyenza kanjani. So i-weekend le edlulileyo besise-Indiana e-Indianapolis lapho esihlangane khona lamazimbabweni amaningi kakhulu sathi ukubonisana lawo, then ngomgqibelo saba le meeting-ke lapho esishiye sifake khona i-interim structure ekhokhelwa ngu-interim chairman uLawrence Dube.
Siyazi ukuthi bakhona abathi lisebenza lezanu PF. Konale e-Indiana balamukele njani abantu?
Samukelwe kahle kakhulu. Abantu abaningi bebele mibuzo eminingi kakhulu kodwa sishiye sicacisile ukumana iparty yethu i-MDCT iqonde kuphi iya kuphi. So abaningi yes of course kule confusion okwenzakalayo le-MDCA kodwa esikhathini esiningi sibona ukuthi ignorance yusuka ihluphe kakhulu ngoba abantu abaningi abakwazi ukuthi constitution yethu kahle kahle ithini ngodaba lolu indaba esifana nalezi. So sisipende isikhathi esiningi kakhulu lama groups amancane si-explainer kulaba abale mibuzo ukuthi i-constitution yethu isebenza kanjani and kwenzakale kanjani ukuthi i-Supreme Court igcine isibona ukubana umnumzana uChavisa wathatha umbuso wephathi ngendlela engayisiyo engavumele ngile constitution yethu. So sithola ukuthi after sis explainile abantu abaningi baqala ukuunderstand.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo weMDCT eMelika. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele umasipala waleli dolobho eMthethwandaba zifuna inhlawulo ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo ogulise inkulungwane zabantu elokitshini leli njalo wabulala abedlula itshumi. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isifikise amaphepha enkantolo lapho edinga khona imvumo yokuthi imangalele umasipala phezu kwalolu daba ukuze ahlawule izakhamizi. Amanzi ayephuma empompini engcolile avikwa eyiwo abangela lomkhuhlane. Kolunye njalo udaba olufanayo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association layo isikhweze amaphepha eMthethwandaba iphikisa isinqumo sikahulumende esokuntshintsha amabizo ezitalada zakuleli dolobho. Phansi kohlelo lukahulumende u-9th Avenue kumele abizwe ngoSimon Muzenda Avenue kuthi u-6th Avenue Extension kumele abizwe ngo-Emerson Dambuzo Mnangagwa Way. U-12th Avenue yena uba ngoJoseph Msika Avenue. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi uZulu wakoBulawayo nguye omele azikhethele amabizo ezitalada hathi ukukhethelwa nguhulumende.
chapter 14 wesisekelo sombuso ubeka kucace ukuthi idevolution kuyini. Sibese sikhangela futhi eBen Councils Act la ikubeka kucace ukuthi kwenziwa njani nxa kuzabizwa izitalada ngamabizo amatsha kumbe kuzaba lezinye izitalada ezintsha ezanikwa amabizo. Ngokunjalo ke thina njengabahlali bakobulawayo kumele siphatheke ekubuyeni lamabizo lawo kumbe ukuthi amabizo lawo abe khona yiwo azasebenza ezitaladeni zethu. Singeke phela sikuvumele ukuthi abanye abantu bathi nxa sebethe bahlala phansi bakuvuma ukuthi izitalada lezi zizabizwa zithiwe yilokhu lalokhu kumbe amabizo lawa lalawa, kuweza kusiba labanye abantu instead yokuthi ba-approve babe yibo futhi ababuya lamanye amabizo olunye uluhlu lwamabizo lu-opposa lana amabizo abe sevunyelweni singobulawayo. Sinje singobulawayo silabantu esifuna ukuthi babe le mgwaqo leyana, silabantu abanjengabo babudabengwa onikita mangena uQueen Lozi K ubukhokheli nje sike sabalabo esigabeni akumele sibukhumbule ngokugcweleyo. Njalo siyasho ukuthi ama-avenues kahlale njalo, first avenue, second avenue, kuze kube lula. Yikho esikufunayo njengabahlali, so sifuna kuphathwe ngaleyo ndlela, not ukuthi kubuye omunye umuntu mbe kubuye abanye abantu sebevela khonale kathana bafike besethulele uluhlu esingalufuniyo. So sifuna kuphathwe ngendlela efunwa yithi thina njengabahlali bakobulawayo, njengezakhamizi zakobulawayo abayithi abantu abahlala kuleyo ndawo. Uthi nxa sidlula esitaladeni esithize sibe lentshukuntshu yokuhamba ngaleso sitalada sikhangele ukuthi ibizo leli yithi esalifisayo, ilibizwa ngalelo gama ngoba yithi esakuthandayo lokho.
Likhangelela ukuthi lungene nini emthethwandaba?
Esikukhangeleloyo ukuthi udaba lungahlali isikhathi eside. Ungabona sokusedlula i-2 weeks ungazange ngikhulunywa ngalolu daba, singeke sithabe kakhulu ngoba uyakunanzelela ukuthi indaba le yindaba esegudwini or yodaba abanye abantu sebethe bahlala phansi banika izitalada amagama thina esingawafuniyo njengobulawayo. So ngokunjalo-ke sifuna kube ludaba oluphathwa masinyazane ukwenzela ukuthi abantu bakobulawayo bakhwabithe. Nxa sikhuluma ngedemokhrasi, sikhuluma ngenkululeko, sikhuluma ngokuthi izabelo ziziphathele amandla, i-devolution, sifisa ukuthi abantu nxa bathi behambe endaweni yabo bahambe ngokukhululeka bebona amabizo abawafisayo. Ngakho-ke sifisa ukuthi kube ludaba oluphathwa masinyane kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association. Ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla ezibhedlela ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi bekhala ngeholo eliphansi. Odokotela labo bathi bazakhalala umsebenzi ngeviki ezayo ngesizathu esifanayo. Bathi njalo uhulumende kumele ababhadale ngedola leMelika. Abongi bona sebefikise inyanga bengayi emsebenzini, njalo bathi uhulumende ukhanya engelasifiso sokulungisisa izikhalazo zabo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kumele abhadale izisebenzi ngedola leMelika ngoba elakulelika liselahlonzi.
Kizo zonke izisebenzi, kungaba izisebenzi zikahulumende, kungaba izisebenzi zama-parastatals, kungaba izisebenzi ku-private sector, izisebenzi zonke nje zixwayisa ukuthi lingaze lavuma phela ukuthi linikwe imali elingasoze liyisebenzise, imali engasoze ilincede. Akusimangalisike nxa kuyikuthi sizabona kunyanga ezilandelayo sizabona amadokotela njalo lamanesi elabanye ku-private sector sebengena emgwaqweni kumbe bengena ezitaladeni kumbe besala imisebenzi. Akusimangalisi ngokuthi yikho esibakhuthazayo, sibakhuthaza nje ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga ukuthi lizilwele lodwa. Akula muntu ozalinceda, akula parliament ezalinceda, akula bani wena ozalinceda. Yini izisebenzi okufanele izincede? Lizilwela ilungelo lenu. Imali kayiphume loba bayafuna loba kabafuni abaqhaji, kabayibhadale leyo mali esiyitshoyo.
Kulodaba lwezigidi zemali eyasetshenziswa phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ukuthengela abalimi okokulimisa abangasayibuyiselanga leyo mali, zithini izisebenzi ngalolu daba?
Izisebenzi eziningi ungane okwamanje bathi kungangcono uhulumende wezano arizayine. Uhulumende sibili nguye iproblem enkulu ngokuthi nxa ezavumela ukuthi isikwelede sebhanga elikhulu liphanyekwe phezu kwabayanga abantu bedubeka kangaka. Kungangcono phela yena uhulumende lo asuke. Into ekhulunywa esizwa iphuma ku zisebenzi eziningi ukuthi kunganani uhulumende lowo akhitshwe nxa engafuni ukurizayina ke uhulumende yedwa akuzame indlela yokuthi uhulumende lo awiselwe phansi ngokuthi asohulumende singathi engakha nxa sibona imali engaka inganikwa abantu nje manyana kungalale phepha elichoyo ukuthi lezo zinto zizabanjwa ngayiphi indlela. Asikwazi kwamanje ukuthi labo bantu lezo zinto azange bezithengisele abanye yini bafaka imali ezikhwameni akucacanga konke lokho.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZimu Live ithi umahluli omkhulu umnumzana Luke Malava sesule umlayo asanda kuwethula obusithi abahluleli bemithethwandaba kumele batshengise abakhulu babo izinqumo zamacala abayabe bewathetha bengakazethuli. Inkundla yesayithi yona ivika ukuba iyunivesithi yeNasti koBulawayo isivaliwe kulandela impiko ethi kulomfundi ongaba ebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani, angibingelele kustudio 7. Ngicela nje ungazisho igama, kodwa ngokuzalwa ngizalwa enkaya. Elo ngazisho igama kustudio 7. Siyakhala kakhulu, siyakhala kakhulu ngabafowethu laba esibazwayo ukuthi bayabaleka mabevalele betholakala ukuthi banecorona. Bebaleke befike emakhaya, bafike bayithelele abantwana emakhaya. Okunye asisebenziseni ingqondo bafowethu, asisebenziseni ingqondo bafuthi nabodadewethu siye kukubulala imphefumulo enganacala ngoba nawe uyitholile nje le corona, hayi ukuthi uthole ngoba unecala, kuyisifo sikhona. Bekezela lapho khona kuze iphele, mayiphela leyo corona uphume su-right uhambe uyobona abantwana ekhaya noma uyobona abazali ekhaya. Hayi lokho kwenzekayo ukuthi bafowethu baphuma la be-bed place bayabaleka befike emakhaya, befike befake i-corona emakhaya. Eyi kwakithi asiyekeni lento leyo ngoba sizobulala isizwe sisiqede. Izibhedlela zethu azinamithi bakithi, corona futhi ingakalapheki kanje, sizobulala isizwe sisiqede. Ngiyabonga.
Inzalo phezu Rome isiqalile manje ukuthi vayela abantu ezindlini, yenza kanjani vayela abantu ezindlini? Lanto lana into engeke isebenze leya, into engeke isebenze. I-coronavirus esikuthi nomuntu ayitshiye i-government akuseyani. Umkhuhlane ngumkhuhlane nje loyana, awuboni kwenzele example noma e-America angakwazi mina. E-America bekubona ukuthi i-coronavirus injalo, kodwa abantu bavunyelwe ukuthi bazenzele into abayifunayo. Bazenzele into abayifunayo, abantu kufuneka bazenzele into eyifunayo. Umkhuhlane awuzange uqale i-coronavirus. Yaphana just nje ukuthi eZimbabwe sokuthethwa ukuthi i-coronavirus sokuyinto yokurana i-politics. Izalo phefu sicasha ngomunwe nangapha iqhubeka isehluleka. Manje yehluleka izalo phefu ivala ngokuthi kune-coronavirus. Coronavirus ayingimelanga izalo phefu ivale ngayo. Izalo phefu into ekhona kufuneka yona isuke. Manje isithi abantu bahlale ezindlini, bazohlala kanjani abantu ezindlini benganakudla? Bazahlala kanjani abantu ezindlini kunganamsebenzi, kunganamanzi, kunganana, kunampuphu, kufuneka i-rally kwe-line lezimpuphu? Bazohlala kanjani? Bazodlana abantu. Bazodlana babesithi abantu bahlele ezindlini. So izalo phefu lento iyenzayo yona izilimazayo yona ngoba umnotho welizwe uzoqhubeka usiba mubi, kanti abantu bazokhalela kuyo kakhulu kube bona bayekela abantu bazenzele into abayifunayo bakhuthaze nje ukuthi abantu bahambe emgwaqweni kuphela bafaka ama mask bangahambi bengafaka ngama mask abantu bayisanitize mawuhambu njalo njalo nje abantu bacinisa ukuphela kube yimfundiso kuphela njengakho kusibona lapha eSouth Africa mina ngambona abantu ngizothi awubana ukuthi angahambi ubane ngenzi njalo abantu bazihambela bazenzela into yabo abayifunayo baziphilela nje kahle abantu akunamuntu othi uzothi uvayele endlini akanakudla akanani wonke umuntu uyaziphandela ende futhi abeSouth Africa bayahola abantwana bayahola abantu abadala bayahola manje zizophele kuzothi abantu bahlale ezindlini ukuthi bazodlani
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umtshutshisi waweleSudan uthi sebethole ingcwaba elilamathambo abantu abangamatshumi amabili lasishiyangalombili abanakanelwa ukuthi ngamasotsha abulawa ngumnumzana Omar al-Bashir esangumongameli ngo-1990 ngemva kokuzama ukugenqula uhulumende wakhe. Umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi uhulumende usevale njalo izikolo kusukela ngomvulo mhlaka-27 kuze kuyefika mhlaka-24 ngenyanga ezayo ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Sizwe qhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane we-coronavirus likhwelile izolo laya ngale kwezigidi ezine 4.1 million. Asebefile bona sebengu-147,000. Ugatsha olukhangelane lokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo kuleli lizwe olweCenter for Disease Prevention and Control luthi kusiyafika mhlaka-15 ngenyanga ezayo kungaba sokufika abantu abangu-173,000. Imbiko le iza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi umbuthano webandla lakhe lama-Republicans okumkhetha ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lukamongameli oluzayo owe-convention awuseyikwenziwa abantu bebuthene. Kodwa uTrump uthi ufuna izikolo lamabhizimusi kuvulwe. Kepha abanye kabavumelani laye. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu ohlala kweleBhilithane umnumzana Difa Dube.
Uhulumende laye uyafuna ukuthi umkholomi ungazugcina udilikile izinto zingagcina zijabalala kakhulu ngendlela ezagcina sesenza ukuthi ukudilika kwe-economy kugcina kuthatha ilizwe mhlawumbe eminye iminyaka mhlawumbe engu-10 ukuthi ilizwe lize libuyele endleleni elalilo ngakhona. Kodwa njalo ngokufanayo futhi abantu nxa bengahamba uhulumende engathatha abafake engozini kusasa abanye sebengavuka besuwa i-government kusasa besuwa ukuthi yavumela isimo sokuthi abantu babe sengozini abantu bagcina bejola ngento efaluthi ngabantu ayavikelwa. So into leyi izima kakhulu baba uNkomo njalo yidecision ezima ukuthi engekho lula yingakho ubona kusiba lokungazwisisani kahle phakathi kwababusi noma engathi phakathi kwabakhokheli balawo mazwe awaseNgilandi naseMelika. Kodwa ke yinto engithemba ukuthi kuzafika isombululo okuqakathekile kakhulu bona ngabe ukuthi abayaqina kakhulu baba uNkomo ukuthi ngabe kuthiwa kuyatholakala ikhambi lokuthi kulashwe umkhuhlane ukuthi uphele yindlela kuphela engenza ukuthi impilo iqhubekele phambili. Umkholomi la uqhubekele phambili lempilo zabantu ziqhubekele phambili konke kube kuqhubekele phambili ngokuphephileyo.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu ababili nge-coronavirus izolo okukhweze inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumachumi amabili lasishiyangalombili 28. Kukhanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-MDCT phakathi kwabasekeli bakamnumzana Douglas Monzora labakankosazana Thokozani Khube. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele ikhansili yaleli dolobho emthethwandaba zifuna ukuhlawulwa phezu kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula ichumi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.